wadlula kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube nokuthula sibili kade silokhu sibukhulekela sokwedlule kathe sesifike esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukwenzela ukubana kube le ngqubela phambili kube lama-issues e-economical development osomele siwakhangele akuseyiso sikhathi sokuthi sesifuna ukubangisa sibangisa sibangisani kanti sisizwe sinye singabantu bani abeqibusi yale zinto esobele beyenze yikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana bezimbabwe sisonke ndawonye hashi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokhu esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibacazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi
ye kodwa bona bathi hhayi phela vele uthi ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenza ukhetho luthi
kanti bona lapho abanqobe khona sonako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele bendazeni njengalapho kokubulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu-12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council so babacile yini na eharane bayenze the same thing ematosi bayenze the same thing bathethe amanye amasithi la kwezinye indawo bebehamba bedubaduba lawa amasithi so lawa amasithi abawathetheyo ngokucila yini na
wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa akula kuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithube esithi na baqiliwe kanti indaba bavuma ukuthi hhayi kunokunqoba lokunqotshwa njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo kunezisimbo ezozathi akula nto ezimangalisayo eza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.